So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani zulukani ndaba mthwakazi omuhle isikhathi 6:30 olamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 15 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ukukhankasela ukhetho oluzayo sekufike kusibanga saphezulu njengoba sokusele inyanga phose ezine kuphela.
Uchamisa vele sebephuzelwe ukuthi bemvotele. Uchamisa nguye umuntu uzanqoba. Uchamisa it's about time. Uchamisa it's about time.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwenza imihlangano yamarali esigabeni seMathebeleland kusukela lamhlanje.
Ye i problem umnangagwa alayo kwakathesi problem elegitimacy. Of course abantu bonke bayathaba ukuthi wakhipha umgabe, but kumele ukuthi laye ezikinyele ama-election egezise kumbe ezikine ngendlela angena ngayo ngoba wahluphuna umbuso kawuthathanga ama-election.
Abongi labo bathi bazakhalala umsebenzi kusukusela lamuhla bemanyana labodokotela abasebela maviki amabili bengasebenzi bekhalaza ngeholo lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhankasela ukhetho oluzayo olomnyaka wonalo sekufike kusibanga saphezulu khona sekusele inyanga phose ezine ukuthi lwenziwe lolukhetho. Umanyano MDC Alliance wona osulamaviki amabili usenza imihlangano yamarali uzaqhubeka ngempela sonto enkabazwe lapho okuzahlanganwa khona ekwekwe ngomgqibelo kuthi ngesonto kuyiwe egweru lapho umkhokheli womanyano lo umnumzana Nelson Chamisa lenkokheli yamanye amabandla akumanyano lo azethula amazwi okuhuga abavoti. Sixoxe lelunga lebandla leMDCT eCrossdate lapho kade kulomhlangano weMDC Alliance ngeviki edluleyo umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwasala kusenzakala eDete ngemva komhlangano lo.
Ukhuluma iqiniso, akula lutho olwayenzakalayo ngaphandle kokuthi abantu basele kakhulu. Even ibona amapolisa la security elizwe actually they were very happy ukuhlangana lo mkhokheli womutsha webandla le MDCT omkhokheli futhi we MDC Alliance engu president in waiting of the Republic of Zimbabwe. So it was something actually very different. They were also in high spirits meeting a young man like advocate Chamisa.
Yeah, manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho abantu bazamvotela yini uChamisa nxa ukhangele abahamba khona ngale emhlanganweni wakhe, ikakhulu sibona ukubana ngabantu abazibuyela bodwa bengahanjiswanga ngamabhasi njengalokho esasikubone emihlanganweni yeZANU PF.
Uchamisa vele sebephuzelwe ukuthi bemvotele. Uchamisa nguye umuntu uzanqoba. Uchamisa it's about time. Uchamisa it's about time. Victory is certain. Uchamisa uyawina. Abantu batshengisele ukumthanda laye wafika ngokutshengisela ukuthanda abantu ekhuluma lezindimi zonke, ekhuluma lesitonga, ekhuluma lesiNdebele, ekhuluma lesiNambia. Eva promisa ukuthi kangela nini abantu bomhlubu lolo weMandebele especially lina elivele ewange lebhinga akumelanga libe le shortage yamagesi because amagesi aphekwa khonapha alimelanga libe le shortage yamanzi because lani kuzambezi lomlimi.
Alo ke ngumnumzana Stanley Torima umsekeli webandla leMDCT ubekhuluma icingweni leStudio 7 esedede. Edolobheni leHarare kubikwa kunyakazela abavela kwamanye amazwe abazohlola amathuba okwenza amabhizimusi begcwele idolobho lonke. amazwe amaningi athi alesifiso sokuphathisa ilizwe leZimbabwe nxa kungenziwa ukhetho olukhululekileyo. Kodwa sikhuluma nje kubikwa osomabhizimusi labameli bakwamanye amazwe begcwele eHarare. Kambe lokhu kungaba kutshengisa na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyaphumelela na ekuhugeni abakwamanye amazwe? Sixoxe lomnumzana Zenzele Ndebele oyingcwethi ecubungulayo zombusazwe obeseHarare izolo othi mpela kuyanyakazela eHarare kodwa uMnangagwa kusamele azikhuhle igama lakhe andubana bamamukele abakwamanye amazwe.
Ya njengangani ngiyafika eHarare bekukhanya kusuka kubhizi nje ngoba lapho kade ngihlala khona banjele ukuthi sengifuna ukuthi ngi-extende ama-days ami yokuhlala bathi kena sekugcwele kumbe kugcwele futhi days bazama ukufonela amanye amahotela labo bathi kugcwele. So kanyani nje kule activity uyahlangana lamakhiwa lama-China lamandiya wonke umuntu nje eHarare yamthola la ehamba lequla lakhe lamakhiwa echasisa lokho nalokhana. So maybe bayakuthatha serious lokhu ukuthi iZimbabwe is open for business ngoba kanyani nje uphonge ubabhizinyana nje maybe abanye abantu bayabona ithuba wakuzamanje ukuthi iZimbabwe nje yindawo engani iyathanda yona ngamakhiwa but izisesaba into ezinezenza kuyo indigenization nanani. So it looks, the place looks busy, so ukuthi kuzaphumani lapho-ke sesizabona ngokuya kwesikhathi.
Bakhona abathi bona nxa kuyikuthi uMnangagwa uyanqoba kukhetho lokho kuzenza ukubana ayamukeleke ngamazwe entshonalanga, ubona kungaba yiqiniso nxa ukhangele okwenzakalayo?
Ye, i-problem uMnangagwa alayo okwakathesi i-problem ye-legitimacy. Of course abantu bonke bayathaba ukuthi wakhipha umgabe but sekumele ukuthi laye ezikulimele ama-election egezise kumbe ezikline ngendlela angena ngayo ngoba wahluphuna umbuso kawuthatha ngama-election. So ukunqoba kwakhe kungaletha i-stability ngoba kathesi abanye abantu bayefuna ukufaka imali sesebezizi but ngoba le-election indoda leyodliwe ungene omunye umuntu kuzehamba njani. So I think kuye i-election iqakathekile ngoba one izamnika i-confidence yokuthi kuthiwe uwinile for sure uselibusiize leZimbabwe but izamnika laye ezinye i-5 years azabebusa angayenzi ama-policy. So he's desperate ukuwina i-election, he's desperate ukuthi i-election yakhe eyiwine ngendlela ongasoze kube le ndlame, ongasoze kube le dispute, kube le dispute okuthiwa uqilile but ekwenze nje kube ngani uwine normal so he's returned iZimbabwe to the democratic process, okuyinto okuzaba yi-challenge kuye ngoba kungenzakala engawini, kungenzakala kungabi lo yi-one owinayo kube le GNU kumbe kube lama-run off and obviously ngoba le run off yabe sekwazile chance ukudliwa, you'll be forced to use i-methods azaziyo ukwenza ukuthi abantu bemvote.
Nxa uqathanisa umongameli Emmerson Mnangagwa labamphikisayo abafana loChamisa, ubona ungani ngowuphi ongahuga abamabhizimusi nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi eHarare?
Well, kuzaba nzima ngoba I mean uChamisa usakhula uzadinga ukuthi angathatha umbuso ebe nabantu abamsekelayo abaningi, ulakho la ukuthi ehuge abantu ukuthi bebuye ngoba bevele ekhuluma ngokuthi mina iZimbabwe kumele ikhululeke. UMnangagwa okanti laye ulabantu bakhe avele ebazi asebenza labo kubantu oRussia sebebuye eZimbabwe, oChina sebebuye eZimbabwe. So bonke bobabili balawo amathuba okuthi belethe behuge osomabhizimusi because I think osomabhizimusi bafuna ukuthi nxa befake imali yabo bebekwazi imali yabo i-safe, bebekwazi kusoze kube le-policy ezathi nxa une-property eZimbabwe singekahulumente. So i-expropriation ye-land without compensation, ama-indigenous policies yona lawo ama-policies ayenza umuntu afake imali yakhe eZimbabwe engakwazi ukuyithatha. Kathesi umuntu ole-investment eZimbabwe imali eZimbabwe iyashoda, nxa ule-5 million yabo esebhenki eZimbabwe awenelisi ukuthi ithathe i-profit yami ihambise kwamanye amazwe sistakhi khona banezimbabwe. So anyone ozakhanya eleta inguquko kwezomnotho, eleta inguquko kwezokubuswa kwelizwe, ulakho ukuthi ehuge osomabhizinisi ngoba iZimbabwe lilizwe nje elithakazelelwa ngabantu abaningi, linokuthula, linabantu abafundileyo njalo lilawo ama-minerals lento zonke nje indawo zokulima nendawo ezinhle nje ezingahuga osomabhizinisi.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje, eZimbabwe izolo lisungule iziqondiso zokusetshenziswa kolwazi lokusabalalisa igama lelizwe enkundleni zokuxhumana emlenjini ngenjongo yokuthuthukisa umnotho walo. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo esesigodlweni eHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokusungula isiqondiso ze-ICT policy eHarare namhlanje lapho inhlanganiso labosomakhampani akulumsebenzi anikezwe uncedo lwemali lokuthuthukisa ezemitshina yakulezi nsuku e-ICT. Umphathi Ntambo obona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku e-ICT uMnumzana Supermande Wanzira wazise lumbuthano ukuba eZimbabwe selilandela indlela ezintsha ezizasungula indawo okuthiwa ngama-hubs asekela imisebenzi yethekhnoloji njengalokho okwenzakala endaweni e-Silicon Valley kwele Melika, eJapan nakwele China. UNkosazana Baraito Majada usebenzela ibhizimusi le-Tech Village lakoBulawayo eselisebenza njenge-hub kuleli.
Yikhosa qalisa Tech Village thina we are a trust and ama startups abantu abaqalisa ama entrepreneurs akhulayo we harbor them before they grow to ukuthi sebekhulile sekuyisikhathi sabo sokuthi behambe beqalisa khona abanye labo bazathola indawo. So sisebenza in two different ways sile lapho usitholakala khona koBulawayo second floor eBambanani Center okwakule Kingdom Bank, then bese siba le okuthiwa ngesikhiwa virtual community ukuthi sile group ye WhatsApp ezoho connect esikonnecta labanye who are in different parts.
UMnumzana Tafadza Munzeiwa ngomunye owathathela phezulu ulwazi olunje njalo selusebenzisa ukutholisa uzulu igasi ngendlela elula.
Innovation yethu is basically based on service delivery gas.
Yeah.
So sile mobile application esisebenzisayo nxa lifuna ukuthi igasini. It's more convenient, it helps you understand reliability ye service yangkhona njalo futhi nxa yanyelise ukuthi lingabi nama convenience nxa lifuna ukuthi igasi. The transport young corner, Tina say provider. So I was the title castle and still hand this a foot in the way for Nayakuni Castle. Besides the phone, you WhatsApp, and the mobile application is in Iowa, Android systems as well.
Osakhulayo uSiphonyoni ofunda ulwazi olunje eUniversity yeCape Town ubambane lofunda esekolijini leNasi uLeroy Nyangani ukuze betholise amandla kagetsi kuZulu.
Ngathi sadinga umhlabathi indawo eLupane supplier North ukuthi besine indawo lapho sekhona ama-solar farms, kukhona ama-partners njenge-Huawei asevumile ukusincedisa singatholi indawo yangkhona. Siyakhe ama-solar farms, sisinika about 90 hectares of land, about 100 kilowatts. Ngancedisa ukuthi uhlupho lwamagetsi lapha eZimbabwe isincede kakhulu. So yiyo le yama-solar farms. So far unational grid ngoba eZimbabwe akavunyelwe ukuthi abantu bezithengisele bona amagetsi. So far nesiwathi sithengisele izesa kuqala, izesa yiyo siza dispesa amagetsi angkhona. Ngabe kusenze yesile besinganika abantu emapulazini langapi, but izesa ayeka kuvuma.
Umongameli Emerson Mnangagwa uchayele ihlombe abasakhulayo ngalokho abakwenzayo ethi ulwazi lwe-ICT yilo kuphela olungaphathisa kuntuthuko yelizwe kwezomnotho ekhuthaza ingatsha zikahulumende ukuba zilusebenzise kulwisaneni lobudlwangudlwangu njalo lokwazisa umhlaba wonke jikelele ukuba ilizwe leZimbabwe selivule amasango alo kwezamabhizimusi. Uhulumende uthi usefuna ukuba kube lenhlelo ze-e-learning, e-government, e-health lokuthengiselana ngendlela zakulezi nsuku okukhuthaze njalo ukuba kube lokuthuthuka elizweni. Ngakho-ke sebumbe isikhwama semali ephathisana lenhlanganiso ehlola okwenzakalayo kuleli ePortals, Post and Telecommunications Regulatory Authority Portals. Lamhlanje kunikezwe uncedo lwemali kunhlanganiso eziyisithupha ezigoqela i-Oyos Music, Shift Organic le-Native. Inhlelo zokukhulumisana sezifinyelele ebantwini abaningi eZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi athoba munwe munye ekhulwini 95% njalo zibamba isimo sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75% yomhlaba kuleli. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngimuMark Peter Ntambe.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abongi labongikazi labo bathi balakho kumanyana labo dokotela bezibhedlela zikahulumende ukukhalala umsebenzi elizweni lonke jikelele kusukela lamuhla nxa uhulumende engaqhubeka iqinisa ikhanda engafuni ukulungisisa izikhalazo zabo dokotela. Kwezinye izibhedlela zelizwe abongi labongikazi bavele sebekhalale umsebenzi. Okunenga sikuzweni kubathabile Masuku esethulela lolu daba ekobulawayo.
Okunye abakhala ngakho yikusebenza ezibhedlela ezingela imithi eyenelayo kanye leholo. Omunye walabo abakade betshengisela udokotela Mxolisi Ngwenya, isikhulumi senhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Hospitals Doctors Association, iZHDA, njalo engumsekeli womkhokheli wayo, uthi umphathintambo wezempilakahle udokotela David Parrenyathwa uyahluleka ukugcina izithembiso zikahulumende.
Uminister useyehlulekile ukuthi agcine amadokotela ethabile njalo athenge izinto ezifunakalayo ezibhedlela ezinikeza kobulawayo. Amadokotela lawa abethwele amakhadi amanye akade lotshwe ukuthi udokotela olambileyo ngudokotela ozondileyo njalo ngeke kwanise ukubona izigulane zakhe. Lamanye akade esithi u-CEO onguye umkhulu wesibhedlela uhamba ngejipu amapatient engela trip. Lokhu kuza ngemva kokuthi amadokotela aseku-14 days of strike esibiza sithi industrial action.
Udokotela omkhulu esibhedlela sempilo, udokotela Solwayo Ngwenya, uthi uhulumende lokhe ephakathi kokuxoxisana labo dokotela kodwa ethi akukavunyelwana lutho. Nguye othi umumo esibhedlela ukahle njalo abakalahlekelwa yimphefumulo yabantu abahlaselwe lohlupho lolu kakhulu kungabantu abazodinga ukwelwashwa bevela phandle ababizwa ngokuthi ngama outpatients.
Thina lapha esisebenzayo hayi siyasebenza siyabona abantu abagula esikuthi ngama emergencies. Laba abantu bonke bayabonwa esibhedlela. Bayayenzwa ama operation izinto zihamba kahle. Abantu nje kuphela abangani abahanjelwa kuhle yilaba abakuthiwa outpatient.
Ebuzwa ngokukhalala umsebenzi kwabongi, uNgwenya uthi lokhu usekuzwile kodwa bengakaziswa ngakho. Ekhuthaza kodwa ukuthi bengakhalali umsebenzi bakhulumisane lohulumende kwenqatshelwe ukufa kwabantu.
Ngike ngabizwa lambe ngenza amahongahonga ingane bafuna kwenza umhlangano wabo bahlanganisa ingqondo zabo kumbe bafuna ukujoyina istrike asikwazi. Asikaphiwa incwadi evela emanesini. Kodwa mina njengomsiba lukhulu wabo inhlalakahle yabantu, ngingumuntu ochothozayo kakhulu abantu abahamba kustrike ngoba lapha sidila impilo yabantu. So ngabe ngingacela amanesi ukuthi hayi abakhulumisane kuhle lohulumende kungaze wachitheka imphefumulo yabantu.
Abakade betshengisela laba bebephethe amaphepha abhalwe ukuthi umqondisi wesibhedlela uhamba ngemota yohlobo lwejip, isibhedlela singelathonsi ledrip. I-outpatients ward empilo ibitshaya umoya ingela muntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz. Kulabanye abantu abathi bathola uthando enkundleni zokuxhumana ebulenjini ezifana le Facebook, Twitter lezinye lo manje kulabanye abathi lokhu kuyingozi ungakwenza. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa labalembono etshiyeneyo ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa kupheji lethu leFacebook VOA Ndebele.
Ebulenjini ye abanye bangakudinga bakuthole ebulenjini, kodwa into zebulenjini ngambona engani into zokuphonga udlala nje, into zokule last nje ukuthi liyabe liphonga udlala ngoba at the end uyakuyahlangana lo muntu ongayisuyo kade kutshela ukuthi nguye uyehlangana le problem engiyimcini usiyasiwa khona lapho uzohambe wahlangana lo muntu ongamaziyo kumbe uthanda lesigebenga kumbe lesela. So mina mvumelane lakho.
Kodwa siyabona abantu vele nxa bengena ebulenjini lobo into yokuqala esengqondweni yabo ikukhona ukudingadinga uthando, akunjalo?
Ye, hayi njengabadingadinga sibili. Uze umuntu esekutshela ukuthi hayi ngibona ifoto yakho ngayithanda, uphonga uthanda ifoto umuntu ungamazi. Uyabo ungakwazi ukuthi umuntu vele uhloseni uyangapha uvelanga. At the end of the day ugcina la uma ukuthi awumuntu ongazibamba ugcina wela, kodwa uyawela uwele ezandleni ezingekho right. Kodwa bakhona abanye ababa bethandana ebulenjini, kuzothiwa bahlangene sebethethene sebehlala bonke.
Nxa ukuthi abantu bengakwenzi khona kumadube pho bayengaphi, akubachwayize sibili ngoba omunye phela abesengilandi, omunye useBotswana, omunye useAustralia, into ezinjalo. Uyabona ukuthi kuyahlupha khona.
Ma bengekho kungekho njalo, kanti kebe ingakazi khona nale i-social sasivele siphila njani tu bantu, sasivele siphila sihamba sikwanisa ukuthi sibe lokubonana ngendaweni ezijiyeneyo.
Sesilobaba-ke usikhumbuzo moyo lapha ecingweni.
Into ezenzakala lapho kubo-Facebook ungadinga uthando ku-Facebook ulithole lube luthando oluzwayo ushadwe. Kodwa ngendaba zokuthi abantu asisathembakalanga siyuza ama-social network ngendlela ezingayisizo, ngitsho nezigebenga zazo zisemsebenzini zenza umsebenzi yazo lazo, zikhona ukugebenga abantu khonapho kuma-social network. Inkalakatha yikuthi ma umuntu wakhona lingazani kuyikuthi awumazi, ma kuyikuthi ngabantu elitholana uthando elifuna ukuthi likhulumisane ngezothando. Ngibona ma ungambizela endaweni enjengamamoli, endaweni egcwele abantu, hhayi kungaba right than ukuthi uphombe ukuhamba kungela muntu okukhaphayo okuphelekezelayo ufiye emntwini oyi-one wena uyi-one lapho ungangena engozi.
Kudala siyakwazi ukuthi ijaha yilo lalilanda intombazane, so kathesi la mantombazane akushela nje cala celeni
akakhulu manje omama yibo abaningi kakhulu ekusheleni ubaba.
Ngithathe-ke ubaba uDoubt Mzizi.
Hey, kuyenzeka nami nje sengilapha, ngilapha kwele Mzansi but ngiphithizekile emkondweni. Angisazazi ukuthi ngenze njani. Senginabo thi sababili asebebuye bathayisana bengilanda endlini ukuthi hayi futhi bengicela ukuthi sike siyenze. Baninga izinto abandimela zona izinto lezi zabomama lezi. Yilokuthi ukuthi athi nje ubone ngiyakuhakela ukuthi ukungenze nje. Abanye laba ngabafuna ukuthi ngibashade ngine two abazimisele ukuthi ngibashade, omunye lo uthi uyakhona ukuthi amboleke imali ukuthi ngumlobozi. Mina kodwa ngubaba oshadileyo nabantu abakhe, kunzima kakhulu into esiye siyenza ngabomama.
Madube, akululuze udaba lolu, nanto sibili uyalubeka uMzizi.
Ngiyaluzwa sibili uMzizi yalubeka. Into ayitsho yona lana engiyitshile ukuthi abantwana baphahli laba vele benza njalo, labakhona apha ekhona bayenza njalo. Sibili ayiva ku-ofela imali yokuthi hhayi nyakunika imali singuphekelezele ngini yelobole. Ubuye sibili silobole sibe yimile. Usubona ukuthi nxaye ulandise enza njalo kuludubu uzethi abalapha bale advantage yokuthi batho baba balapha mbabe South Africa mbabe Botswana, ngizokuthiwa hayi obaba balapha umsebenzi abawazi itripe yabo ngabeZimbabwe. So into enjalo isifuna bona abantwana bekhaya bazibambe. Abanye bangikhona bayehluleka ukuzibamba, umuzi uyachitheka sibili ahambe acine sehlala lomntwana walapho.
Kunzima lapha-ke baba Mzizi. So-ke nxa kunjalo wena sulandwe ngabantu abaningi kangako bekuthumezela le nyakanyaka zonke lezi, pho ukubamba njani nxa umuntu otheteyo sibili ukuthi nanko abantu bakuvezela khonoko?
Hayi into leyo ibuhlungu. ya ibuhlungu ngoko ukuthi noma abaningi abaseza babhiliva ukuthi noma ngizithi yakhona ukuzireporta into yesifazane emaphoyiseni abaluvuma udaba lakho ukuthi ngabe usuyiqinisile. Ngikhuluma kanje ngapha esebenzela khona angisazi nathi izolo kwangikhona omunye wangikhona lo esengitshela ukuthi ufuna ngumthendile namhla wayanzinezela ukuthi umthumezele ama-akhawunti namba amphoseleleyo mali yokuthi yena abone ukuthi angangenza njani ukuzimise ukuthi asathi ngabe ukuthi yindawo yena uzimise ukuthi angayidinga nangendawo. Into leyo ngiphethe kabi ngoba umuntu umnandi ngabe ukuthi wena uzikhulumele wethu hhayi sana umuntu ngithandile la 1 2 3 hhayi ukuthi yena abe nguye okutshelayo hhayi lapho kunzima.
Kathathi imali kuphela ashintshe ifoni number thumela abantu athenge izinto zekhaya lolo nabantwana kade angakwanisa yini ngamabele endlela la agcwele indawo yonke kazithathele imali akuzile angaboni imsupa dube umnike i-account number kamadube ngapha asiphuzi ngabomama abanjalo ngoba awungeke ukuthi umama umisane lo mntu ongubaba uzumpromise ukuthi hhayi si ngiyakunika imali enjalo wena uvele ubone ukuthi ngumuntu ole muli sabata bakhe okhangelele ukuthi abe nekusasa right.
Lapho-ke besilalele uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labantu abalembono etshiyeneyo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kupheji lethu ele-VOA Ndebele. Yokunathayo ninkanture asilugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoba eka lamo majayivana kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebisilazo. ukukhankasela ukhetho oluzayo sokufike kusibanga saphezulu khona sekusele inyanga ezilutshwana nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukwenza imihlangano yamarali esigabeni seMathebeleland kusukela kusasa. Abongi labo sebesithi bazafaka phansi izikhali zabo zemsebenzi bencedisana labodokotela. Silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, yasidibaneni ngo 7:30 p.m. ntambama.